ngiyabonga. Thwala somuntu ezimpapo mushe. Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda owenhlanganiso ye Signs of Hope Trust. Sixoxa ngegciwane le coronavirus kube COVID-19. Umasibanda uzasitshela okuningi ukuthi abantu abakhubazekileyo baphila njani elizweni kulesi sikhathi ilizwe lilwisana naleli gciwane. Samantha Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Unjani Sisomo?
Hayi, ngiyaphila. Ninjani?
Hayi, sithilile, sithilile. Sithinteni udaba esilalo namhla kuhlelo. Awusitshele okuningi sisi ukuthi abantu abakhubazekileyo bona baphila njani.
Ya, mina ngibona i-situation inzima kakhulu ngoba sasebe nge-lockdown. I-lockdown iyi-21 days owafuna ukuthi ngabe abantu balokudla. Of which abantu abaningi abalama disabilities ngibona njengabantu abangasebenziyo, abanye ngama-vendors okokuthi bathatha ukudla kwabo besidla ne-day one. So kuyabe kuhlupha khona lokhu ukuthi ukhona ungathi lockdown for 21 days ukudla ebengasebenzi.
Samantha, isikhathi esiningi siyabona ukuthi abantu abaphila lobugoga kufunakala usizo oluningi. Kunzima ukuthi baphile day to day. Ngesinye isikhathi sibona abantu abalama wheelchair kufunakala umuntu ozabe pusha leyo wheelchair lokunye okutheneyo. Njengoba eningi labantu sebesesaba ukubanjwa nalo mkhuhlane, bakhona na abantu abalokhe beqhubekela phambili besiza labo bantu abaphila lobugoga, njalo bayenza na konke okusemandleni abo ukungabanjwa nalo mkhuhlane?
Ungathola ukuthi abantu bakhubazekileyo banama problems wona lawa again ukuthi uyabe efuna ukuncediswa. Sibona ukuthi even i-protective clothing yakhona iyashota ngisho nasezibhedlela. So ukuthi mina ngiyithole ngisendlini ngolunye uthupho lonalona ukuthi izinto zangikhona zitholakale. Ngangikhangela i-list umuntu wayithengisa. Kwakudura. Abantu abakhubazekileyo abanamsebenzi ukuthi bengathi kumbe wathatha imali wayibeka eceleni. Hhayi, asibo bantu esingathi bale mali kakhulu. So kusuka kuhluphe. Plus abanye basebenzise izandla zabo ukuthi wakhona nebhekoni environment njengomuntu engaboniwe. Kumele bangabambi ukuthi ebone ukuthi into yami ethile ingathi. One kusho kumele ayiphushe, nxa eziphusha yedwa kumele belokhu ebamba continuously isathe sona le. So i-protective clothing yafuna ngani? Ingabe kuthiwa nxakukhulunywa ngokuthi abantu okumele bencedwe. I think abantu abalama disabilities kumele bebuye ku-priority.
Yes, uhulumende esithi uyazama ngamandla akhe wonke ukunikeza abantu ulwazi oluthile mayelana naleli gciwane. Bona bathi baxoxisana ngoZulu jikelele besebenzisa indimi ezijiyeneyo okugoqela yona i-sign language. Ubona ngani kwanele na?
Ngibona ngani kwanele nxa kuyukuthi bazame ukukwenza. Ngake ngabona ama-videos akhona awe-sign language ku-TV. But into engifuna ukuyitsho ngeyokuthi kwesinye isikhathi silama-areas angenamagesi. So ukuthi bethole i-information yona le singaze siyifake kuma-TV lakuma-WhatsApp ubona ukuthi beyithole ngaba nzima.
Hayi, siyakuzwa Sisomo, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Hayi, nami ngiyabonga Mike, ngiyabonga Zulu.
Hayi, umthakazo omuhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo T-Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini, kalisoze liyenelise ukusishayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelo kwanamhla, sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Ngithokoza omuhle, zimpapo omuhle. Bye bye.